So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uphithi ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye coalition yomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Obuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalizele ukuthi lingazilalandela leli bandla ngoba sizakwenza lokhu. Ngesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla leMDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudoniselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowe code. Ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla leMDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendai Biti okukhodi and I think ngomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBiti ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye coalition yomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Obuyayazi ukuthi wasebenza layo. So ukuthi kuze kuphe na asibuyele lani impela sesihlala sonke, sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukusukhangela futhi umamjuru. Khonoku ukuthi ake wangena phakathi kwenera abuyaphume. Kufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba yecoalition. Ukuthi kanti vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala nomuntu eMthandazi agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo yena leyo ukuthi ikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokhu esikhangela ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obed Gudu kule problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan wehliswe inkosi ebhethezulwini kwathiwa ngeyokumele kuphela ayenzelini.
Umnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla leMDCT lithi ukuthiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uqinule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uthombo uyagula, uthombo uyabona ukuthi ukusa sekubehlile, uthombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election kukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle, abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besibe inkisi zigovernment imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho, abantu sebethenga imithi ezikolo lapha, amabhuku abesegcwele ezikolo kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikakhe ama-27
ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli bandla ngoba sizakwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe nxa sekusiyavotwa yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bethi kuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolelikhona olokudubeka njengoba ngitshile ukuthi abantwana bayadubeka, abantwana bakatesi umuntu sezethatha umfazi elalela ephansi azala abantwana engani kuthiwa yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse.
Lamta sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Greta Spanda, yena omunye wabantu sibila ngani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha ke ukuthi sokulo baba ke uRaphael Stanley Khumalo liphotalaye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba inkosi kaMthwakazi. Ukuthi kuvela ngapi njalo kuya ngapi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazi wesibili uSen Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo, ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
Ukhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu, kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle, kodwa ngakutsho nje ukuthi uSen Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni kwakhe inkosi loBhengula, umntanakhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke koMathuma, isalukazi lesi esasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esikhabona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezele naye, wakhula laye. Isintu sakithi ntemba siyasazi sonke, kunenge okwenzakalayo esintwini sethu, kunenge sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Wafika-ke kuye kuSen Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe into le yenzakale kudala baba kubo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yile limtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yiko lapho aziqalise khona ukuvela 2016 ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu.
Ye, kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho. Yebo baba.
Ye, nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholi lakokujuma leli, so nxa lilitholi lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lokho, lithini ngakhonokho?
Kuyikubhanxa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena libisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo. Bembiza uMbulazi, bembiza uMtungwa, bembiza uKhumalo. Kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu. Yikho lapho sesiqalisa ukuzwa brasesenguchuma. Kanti kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo.
Kalizange likhulume labo yini abakukhumalo?
Abakukhumalo kukhulunywe labo baba. Nxa ngingakutshela ngingatshela isizwe sonke. Inkosi uStan Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo. Yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le. Imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi. Kube kanti-ke yena wathi ekucina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ikhuzabe lokhu ebafide batshela ngohambo wabe sehambe ngalo. Ngiyakhumbula ukuthi ngoDisemba kathesi yena lodlulileyo loka-2016 ubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi.
Sesifikile emaphethelweni, ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu.
Ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuZulu wonke, kumthwakazi wonke, ukuthi mhla ka-12 September walonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili.
Sibongele kakhulu ke, ndithatha ithuba leli ukuthi mbonge-ke uMnumzana Greta Sibanda. Nethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthebo kuthemba uKips Dube lilale.
We mama sibe munye dina sibe moya munye.
Siyabonga Mthembo Sithembayo ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyeke kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe. Ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo Mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe. Sesimtholile-ke uNyoni. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele ngamafishali ngaleli bandla lakho.
Ngiyabonga mfowethu futhi Mike. Engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama lezidingo zamayouth ontanga abasakhulayo. Isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo. Ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa, abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa. Singakakhulumi ngamayouth. So sikubonile ukuthi kufanele thina njengamayouth ukuthi sisebenze labo mama.
Awungitsheleke Zenzo, kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla eziqakathekile?
Ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo.
Likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo. We want to test the waters njengama youth labomama abasakhulayo. asikhangele nanga kuphela umnyaka ozayo. Okwamanje we are working on our foundation going forward.
Kodwa selicalile yini ukukhankasela?
Kahle ngamhlophe njengendaweni yaseGutu, Kambezuma, Shireds, Plumtree, Nkayi, Bulawayo, and then in Midlands, isayithi yeMberengwa and eKhwekhwe.
Unkosana Moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni. Anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye?
Ngizaphendula ngamafitshane. To me it's a serious surprise ngunkosana Moyo. Ngathi it is very embarrassing. Unkosana Moyo has been not in the country, was on exile for so long. And today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebese buya unkosana Moyo athi sifuna ukuzokuba kuhulumende bese sifuna ukuzokontest izimbabwe is a free country. Yes, angavula political party yakhe, but he cannot brainwash us as young people.
So kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye?
Angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is.
Njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha, njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani?
Thank you so much umbuzo lo muhle kakhulu. Thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu, we have got good policies that we will implement improving lives, just the welfare of civil services and the welfare of a ordinary individual before sakhuluma ama companies. And nasikhuluma ama companies, will create a very good attractive a policy that will attract regional and international foreign investors.
Zenzo, njengebandla lilawa ama plan amahle kakhulu, kodwa ngempela ngempela angaphumelela na?
Right. First education, the set to be in education. Good education, our policy is clear. I will summarize. We are saying free for all, especially in primary level, and then free for all education to those who are living with disability.
Njengoba isimo senotho sibi, ngubani uzokhokhela lezifundo?
Why kungala manje? It's poor governance and corruption. If my party is in government, then we will deal with corruption first.
Kodwa Zenzo, isimo senotho sizathatha isikhathi eside ukuthi sithuthukiswe. Imali yonke le izaphuma phi?
Ngabe ama-funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe? Imali ikhona elizweni. Using our resources in a professional manner, we have got money in the country.
Nyoni, isikhathi sesiphelile, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Kodwa eyimfana bekukuhle kuba lawe uhlelo. Balaleli, olivalelisayo nguMike Hobe, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga kuba uhlelo lethu lanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi, kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi omthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala mbona ngani into eqakathekileyo ukuthi kumele sizwisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala. Then okwesibili njalo sizwisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani, ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ngama-church ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabani. Okokuqala, uJesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe uthumayele leli vangeli mahala. Ivangeli alibhadaliswa, njalo impilo enaphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke lokhu sasikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana, nxa siletha ingceku zethu ebandleni, kumbe okwethu okwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzeli muntu. Lapha kutho ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla babhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakatha zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi okokuqala, abantu bayahamba bezinyangeni, abantu bahamba begcwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabe kunani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa namasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakidinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona bababalutshwana. Kwezinye isikhathi into esigcwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke. Kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. UNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane ake sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu, abantu bebe baningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibone senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ukuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye. Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anti wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana abalutshwana abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili.
Hey,
sebekwenzile njalo abafana becrossdate ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engicabanga ukulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade emnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami uyakwazi ukungifonela undithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeka isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuti vayinxeba kanjani katali. Baphuma ke enkundleni abafana becrossdate ngesixwayiso besithi ihlukana nesono. Crossdate bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na
olivalelisayo ngontungameli Inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.